ngenjongo yokuthi akhulumisane nozimo weZimbabwe ngohlelo lwakhe Always Citizens Convention for Change. Afele uqhube kuzidaba eziningi kakhulu, sibonile liqhuba emashingo, waliqhuba eManicaland eMtare, waliqhuba njalo eMashonaland West eUrungwe. Kulibhesi-ke pheleleyo siyazi ukuthi kulalikuye naliviki sikhuluma nje ukuphuma khona elothisho.
Kungaba lomthelela onjani lokho ukhetho oluzayo kulabasekeli abatsha, njalo bakhuthazwa yini ukuthi bebhalisele ukuvota?
Sikukhangelisisa, sikhangela inani labantu ababuyayo abahlangana nopresident Chamisa, labantu abamlandelayo besithi bacela ukuthi bakhulumisane laye, nxa behlele ukumbona kukhanya kumcekeka ukuthi uhlelo lukapresident Chamisa luletha abantu abatsha akadebekokubanja, luletha abantu abangikhokwezokabusazwe, lulethe abatsha abasebenzela njengenhlangothi ezizimeleyo ukuthi bathayela sifuna ukuthi kesixisalelane size ukuthi siqhubela siya phambili njani sizonke ezindawoni. Kukhanya ngani umnumzana upresident Chamisa ngalolu hlelo usewakhe inzuzo enkulu kakhulu enelisa ukuthatha wonke umuntu imfake uhlelo lokuthi asebenzele ukunceda ilizwe leZimbabwe. Sine sikhangela into ezifana lamanamba le, sibone ngani ngalolu hlelo upresident Chamisa usekuthuthukise inani labantu elingemva kwakhe ngendlela esingazibela kumbe esingazithinta kumbe kathathu kumbe kane, nxa kuyikuthi uxabanisa lokhu lezinamba ezaphuma kukhetho luka-2018. Kukhanye ngani isapoti kapresident Chamisa isikhule yaziphinda kathathu kumbe kane.
Aluzange lube khona yini udlakela kumbe ukwethuselwa, njalo loliyana-ke udlakela nolokuthi imoto ingabe yadutshulwa, ungasinika nje esingathi yi-update?
Kuqakathekileyo ukuthi siyazi ukuthi upresident Chamisa bamzama bamehluleka bengani bayamdubula, kodwa indaba engathathwa lula leyo indaba eqakathekiswa kakhulu ukuthi athi yini umuntu uzabe edutshulwa. Upresident Chamisa ngithanda ukuthi uxwayise ukuthi kehlukanga njalo uthanda ukuthi akhuthaze uzulu weZimbabwe ukuthi uzaqhubekela phambili ekusebenza lo msebenzi acelwe ngumphakathi ukuthi awenze. Abantu balele ukwethuka, kuyazi ukuthi wenzakale futhi eUrungwe kuleviki ephelileyo, kodwa akuzange kuntshintshe lutho lokho, akuzange kwenze umahluko. Iy'nhlelo zikapresident Chamisa ziqhubela ziya phambili. Kuke kwaba khona ukugijimisana, kodwa kusafika ngeduze kakhulu lo mongameli. Sikhangele khonokho ukuthi uqhubeke usehla, njalo abantu baqhubeke besebenza. Kukhanya ukuthi bakhona abantu abahambe ekuqaleni abahlangane kakhulokho ukuthi bona abantu abathile abafundile ukubuya kuhlolo hlangothi kungalokhu yethiselwana, kodwa hhayi kakusazanga kufike esibangeni esifana lesi esithole kufike ephelileyo kumbe kuleyana amaviki aphelileyo. Ngendlela yokuthi upresident Chamisa sebembonele ukuthi kathi seleke njalo kagide buyele muntu.